sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza kuse Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 kuMfumfu 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje.
This injustice of sanctions on our nation, our people, and on our economy cannot continue. Enough is enough. Remove them. Remove these sanctions now.
Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo.
So ungagala ukuthi ama-sanctions la esiwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezi-3G. Yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandikwenzwe abayithembi lehulumende khona ikho bengazobakwazi babisa imali zabo lapha bazokuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Gwanda, abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima ubudalwa izijeziso zomnotho lezi. Ngo-Water Friday kuliviki sixoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo odume ngegama lokuthi Bry ecula umdumo we-dancehall. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo msakazo. Umongameli Emerson Mnangagwa ukhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eZimbabwe kungela migoqo. Utsho lokhu embuthanweni wengcosana yabasekeli bezanu-PF abaze emkhosini owenzelwe enkundleni ye-National Sports Stadium abathwalelwe ngamabhasi bevela ezigabeni ezehlukeneyo. Ukusenjalo abasekeli bezanu-PF kobulawayo babambene labanye babo ezigabeni ezithiyeneyo zelizwe bafola besiya enkundleni ye-White City betshengisela besithi zesule izijeziso ezetheswa ezinye iziphathamandla zebandla leZANU-PF ngamazwe athuthukileyo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umphathi ntambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube ubale amazwi kamongameli Emerson Mnangagwa okumelana lezijeziso lezi ethi zenza babuse nzima.
Umongameli ubebonisa abantu nge-practical things eziafektiyekileyo amakampani aphakathi kodubo ngenxa yama-sanctions and lobuhlungu esiphakathi kwabo njengelizwe mntanami.
Elinye njalo ilunga leZANU-PF Politburo umnumzana Absalom Sikhosana uthi vele lakudala abamhlophe babelocuku ebantwini abamnyama bebenza izigqili.
Into yona leyo ukuthi akumangalisa amakhiwa wasithandi bafisa ukuthi ngasiyafa siphele basale bona ukuze bazohlala emazweni ethu.
Isikhulumi sebandla lezaphu umnumzana iPhithule Maphosa uthi umongameli Emerson Tambo Mnangagwa usenga ezimithiyo ngezijeziso zomnotho.
Umnangagwa leZANU-PF wabhizi waqamba amanga ngendaba yama-sanctions angekhoyo. Lokhu bekwenza ukuze bevale ukwehluleka kwabo abasekusegcekeni sokukhanya konke umuntu uthi ezibonele since 2017 ngoNovemba.
Isikhulumi sebandla le-MDC Alliance kobulawayo umnumzana Sweden Chiroza uthi ukutshengisela kwabantu lamuhla yikuchitha isikhathi lokudlalisa imali yesizwe.
Alukana vele ukuchitha isikhathi lemali imali kaZulu. Into ekhona ukuthi abantu beMathebeleland vele yibo abakuma sanction ngakhayela empilo kutshengiswe sobala ukuthi abantu abanika imisebenzi bavela phandle kwendawo yethu ngabantu esingabaziyo. Abantwana bethu beswela izindawo zokufunda
Namhlanje ilizwe belilekhefu ukuze abantu bathole ithuba lokutshengisela bekhuthaza ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezitheswa iziphathamandla zezanu-PF ngamazwe athuthukileyo esola umbuso oseZimbabwe wocuku ongalandeli intando kaZulu usephula amalungelo oluntu lokunye okuningi okumele kuguqulwe andubana zesulwe. Ngemva kokufola, abantu bathole njalo ithuba lokubukela umdlalo webhola phakathi kwe-Arnela ne-Kazmine. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ngosenjalo, eGwanda abantu kabahambanga ngobuningi ukuyatshengisela bekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho ezetheswa amanye amalunga ebandla leZANU-PF. Iningi labakade besenkundleni yePhelandaba Stadium bekungabafundi. Abalutshana abakade bekhona bathe amazwe angentshonalanga kumele esule izijeziso lezi ukuze kube lentuthuko eZimbabwe. Walbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Laloba uhulumende weZimbabwe ubenqume ukuthi lamhlanje kube likhefu ukuze uZulu athole ithuba lokuyatshengisela ezitaladeni ekhonona ngobunzima obudalwa izijeziso zomnotho. Iningi labantu kuleli dolobho lizihlalele ezindlini, kwathi abanye baqhubeka ngemisebenzi yabo ensukwini. UZulu weGwanda uqale ukutshengisela esuka phakathi kwedolobho esiya enkundleni yePhelandaba lapho abuthane khona. Usombabhizimusi waleli dolobho uMnumzana Raymond Mahuba uthi lezi zijeziso sezidale ukudosa omabhizimusi bakwamanye amazwe bengathandi ukuzosebenzela elizweni.
Ungathola ke umuntu ofuna ukuzoinvesta eZimbabwe lapha kuya kumenza ukuthi ubana engayibe umuntu lona okhululekileyo ukuthi ezwenze ibhizinisi ngapha ngoba uyizezotha kona kula ma-sanctions.
Amazwe akhasekelwe ngumnumzana Desmond Kala owesigodini othi lezi zijeziso kumele zesulwe.
Sikaso sesibili sibuye lokuphila okurayithi mama azamisa kakhulu makhosi entweni yonke nje ethi esiyenza kuyasiphazamisa kakhulu ama-sanctions nxa kungengasuka bona sireserve bese ngaphila ngcono.
Abanye abaphatheke kulokho kutshengisela abafana lonkosazana Treasure Moyo bekusobala ukuthi basemnyameni ngalolu daba.
Wa udaba lwanamhla lungani ibonani ukuza kuba ngcono ezintweni ezijini eziningi njengokuthi nxa uthathi uyasifuna ukuya emesini siyawoda impahla uzokuthwala lokhu akuphumi lokhu kunjani njani kodwa sibonani sesizakuthola kuhle sizichaphele kuhle. Lokuthi engeke kwelinye ilizwe besingane asihambi kuhle kodwa kusho ukuthi sesizahamba kuhle emazweni.
UMnumzana Josphat Mzaca ophatheke kwezombusazwe uthi izijeziso zomnotho lezi azilani le ndubo ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe.
So ungakhayela ukuthi ama-sanctions la esiwathwala imali ngama-suitcase emabhenki wahambisa ezi-3G yikubona ukuthi vele ama-investors abaphandi kwelizwe ngabayithembile ihulumende khona ikho bezinesibengazozokwazi babisa imali zabo lapha bazothuthukisa ilizwe leZimbabwe.
Izakhamizi ze-Bedbridge lazo zitshengisele ngokufanayo njalo kubikwa lo mbuthano ungenwe ngunobhala jikelelo webandla le-African National Congress uMnumzana Ace Mahashula weSouth Africa kanye neziphathamandla zebandla leZANU-PF ezibalisa uMnumzana Obed Mpofu lo-Abed Nkoncube. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Abed Ncube.
Okwamanje sesilethulela udaba lapho umongameli Emerson Mnangagwa akhuthaze uhulumende weMelika ukuthi esule izijeziso zomnotho azibekela eleZimbabwe kungelamgoqo. Ubekhuluma lokho-ke embuthanweni lapho obekule ngxosana yabasekeli bebandla leZANU-PF abaze kulo umkhosi. Asizweni uMavis Gama isethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abantu baqale ngokuhlabela ingoma yelizwe yalandelwa nge-SADC le-African Union embuthanweni obuse-National Sports Stadium. Umongameli Mnangagwa utshele abemelika ukuba izijeziso lezi seziphazamisa inhlalakahle kaZulu izo zonke inhlangothi.
Asingeke sakuvumela ukuthi kuqhubekele phambili ukubandlululwa kwelizwe lethu kanye lezomnotho. Sokwanele mazesulwe lezi zijeziso khona manje. Konoku ukuthi kuyabekwa imigoqo elikhuni ifakelwe lizwe lethu engabekwa kwabanye abantu akulunganga njalo akumelanga kuvunyelwe ukuba kuqhubekele phambili. Ungalesi sizathu sithi thina sokwanele masisuswe lezi jeziso.
This is the basis on which we say enough is enough.
Iningi labantu kabazihluphanga ukuphatheka kulomkhankaso wokuthi zesulwe izijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphatha amandla zezanu PF kwabizelwa ngabenhlanganiso yeSADC. Umkhokheli wenhlanganiso yamakholwa esiMuslim eZimbabwe, eSupreme Council of Islamic Affairs in Zimbabwe, uSheikh Ismail Duwa, ubekhona laye emkhosini wanamhla. Umsekeli kamphathi ntambo wezomvikela uMnumzana Victor Mathemadanda uncome isinqumo esithethwe yiSADC ukubasekela.
Ngithi kumele kube njalo loba abantu beZimbabwe bathona ama-sanctions kumele ahambe loba ama-sanctions ayaphazamisa into yonke eyithiwa into yeZimbabwe.
UMathemadanda uthi zingesulwa kuzakwenza benelise ukulwisana le nkohlakalo.
I-corruption is an indication yokuthi into kazimanga kuhle. Nxa into ingakwane ebantwini i-corruption iyadivuke. So ekumele sikwenze first ukuthi silungise indaba yama-sanctions. Ama-sanctions engahamba sesilwa le-corruption.
Kwasekelwa ngumphathi ntambo ogatsha lwezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo uNkosikazi Thembiso Nyoni, yena osole kakhulu bonke ababeka uhulumende webandla lezanu PF umlando wokucatsha ngodaba lwezijeziso.
Ama-sanctions ayaphila, kodwa ama-sanctions yi-corruption. Baqala khangele kulabantu abebefuna ukubhadalela abantu babo ngaphandle kwelizwe izimali zabanjwa i-America. I-America yenza imali ngathi.
Umphathi ntambo ogatsha lwezemali lokuthuthukiswa komnotho welizwe uProfessor Mthuli Ncube laye uthi uvumelana nomongameli welizwe kunkulumo yakhe yokuthi zisuswe ngokushesha lezo zijeziso ezabekelwa iZimbabwe.
Umongameli bemele ukukhulumile sinothi ama-sanctions kasuswe okwenzela ukuthi sizuze ama-credit lines okwenzela ukuthi khona zisupporte ama-industry yethu, abantu babe lemisebenzi, kube le-job creation. So we need these sanctions to be removed.
Bebekhona labameli bamazwe angezansi lezwekazi le-Africa abagoqela owe-South Africa uMnumzana Mphakama Mbete. Omela inizwe leMalawi kuleli uNkosikazi Eni Khumwenda uthi seziphazamise inhlala kahle kaZulu lezi zijeziso hatshi eZimbabwe kuphela kodwa lakumazwe angomakhelwane okubalisa leMalawi. Isikhulumele enhlanganisweni yeBroad Alliance Against Sanctions enguye njalo omunye wabasungula linhlanganiso uNkosazana Salingoni uthi kuyabajabulisa ukuthi usungenelwe ngabenhlanganiso yeSADC umkhankaso abekade bengawo wokuthi zisuswe izijeziso ezabekelwa eZimbabwe. Lomkhosi uqale ngokufola abekade bephatheke kiwo besukela endaweni eyetheswa igama lokuthi Robert Gabriel Mugabe Square ngabebandla lezanu PF njalo bekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena ofole waze wayafika enkundleni yeNational Sports Stadium. Abaphatheke kulokhu kufola kuqalele endaweni yeRobert Mugabe Square obekukhokhelwa ngumkamongameli uNkosikazi Auxillia Mnangagwa, yena obekhatshwe ngumphathi ntambo ogatsha olubona ngezamabhizimusi amancinyane lokuthuthukiswa kwawo olwe-Small and Medium Enterprises Development uNkosikazi Thembiso Nyoni. Abebandla le-MDC elikhokhelwa uMnumzana Nelson Chamisa bona ngabazihluphanga ukuzaphatheka besithi uZulu weZimbabwe ubayangisile abezanu PF ngokungabuyi kulo mkhosi. Abezokholo abaze kulo mkhosi ngabohlangothi lwe-Sports Story kanye labeZion Christian Church, abacebisi bakamongameli ngaphansi kwe-Presidential Advisory Council PAC labo bebengekho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Silokhu sikudaba lunye kwele-South Africa. Amalunga ebandla elibusayo le-ANC ndawonye lezizalwane zeZimbabwe, ikakhulu abasekeli bebandla lezanu PF, batshengisele esigodlweni someli wemelika lemahofisini e-European Union ePretoria. Labo bekhuthaza ukuthi kwesule izijeziso zomnotho ezetheswe iZimbabwe. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba esePretoria kwele South Africa.
Abakade betshengisela laba abedlula kancane ikhulu bafike esigodlweni someli wemelika lese-European Union bengasadlanga nkutshana besithi abasafuni kuzwa ngezijeziso ezetheswe eZimbabwe. Isikhulume sebandla le-MC uMnumzana Dakota Lehwete uthi lezi zijeziso zikugqamukela kulungelo leZimbabwe lokuzibusa.
They must not decide ukuthi badisajele abantu baseZimbabwe. That's why siyaxela ku-America, siyaxela ku-Europa ukuthi please ama-sanction aphele.
Unkosazana Martha Shumba wenhlanganiso ye-Coalition Against Sanctions in Zimbabwe wethe sisijeziso lezi umlando wokubangela inhlupho eZimbabwe.
To the USA, to the EU and to Britain, ngithi ama-sanctions mawahambe. Thina njengama-individuals, we are the ones that are affected.
Le yinto egcizelelwa ngesinye isizalwane seZimbabwe umnumzana Johannes Ncube.
Ama-sanctions asibulala kakhulu ngoba manje sigcina sesibalekela kwamanye ama-country. Sifike futhi sesongathi siyawahlupha kanti lathi sokunzima ngale.
Kodwa ingcitshi kwezombusazwe umnumzana Zenzomoyo ukuthi akusiqiniso ukuthi izijeziso zomnotho yizo ezibangela inhlupho zeZimbabwe.
Umkhono weZimbabwe kukahle kahle wona awumiswanga ngama-sanctions, umiswe ngomumo welizwe, umumo wezepolitiki labantu ababusayo. Up until kuze kufike lesi sikhathi sokuthi ya izinto sezistable eZimbabwe, yikho lapho abantu abazabuya bezo-investa khona.
Ngosenjalo isiphathamandla ze-ofisi yeMelika le-European Union zemukele ugwalo lwezikhalazo zabebetshengisela laba kodwa abazange bathande ukuphawula. Kodwa bebetshengisela bona bathi abasoke bathule zize zesulwe izijeziso. Ministry 7 ePretoria kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Abantu beBotswana kabazange benelisi ukutshengisela lamhla besekela ukwesulwa kwezijeziso zenotho ezetheswa izinye iziphathamandla zeZimbabwe. Lokho kungenxa yokuthi impumela yokhetho kulelo lizwe liqhutshwe ngolwesithathu iphethe ukuvalwa lamhlanje. UMartin Gwenya usethulela lolu daba ngogcweleyo eseHebron.
Ngemva kokuba umanyano weSADC uvumelane ukuthi kuzaba lokutshengisela kokusekela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho ezethweswa eZimbabwe, iBotswana ayenelisanga ukulandela amanye amazwe ngenxa yokhetho olukhona elizweni. Abe-ofisini yomeli weZimbabwe eBotswana bathi bekungeke kufezeke ngoba eleBotswana belingela hulumende emalangeni asanda kudlula. Inkokheli yeSADC yavumelana ukuthi kumele amazwe enhlanganiso le afake amafutha emazweni angentshonalanga ngendlela ezithile okufana lokutshengisela uze kwesulwe izijeziso zomnotho ezafakelwa abathile eZimbabwe. Kusenjalo iqula leSADC elikhokhelwa ngudokotela Sibusiso Moyo ebelinanza ukhetho eBotswana lithi lolu khetho kade lukhululekile njalo lungelabuqili.
Umumo zombusazwe ngaphambi ngesikhathi langemva kokhetho kade uhlalisekile njalo ulokuthula. Lokhu kuyancomeka. Sibone njalo ukusebenzelana ndawonye phakathi kwamabandla achiyeniyo aphikisanayo bedlelana ngokungenelana imihlangano yokukhankasa kungela ukukhuthana.
Kodwa umoyo uthi eleBotswana lingathuthukisa ukufana logwalo lwabavotayo ukuncintisa kwabafazane kukhetho kanye lokuthi amabandla azombusazwe anikezwe imali nguhulumende. Le yimbono njalo ephume ukuqula lenhlanganiso ye-African Union kanye le-Electoral Commissions Forum of SADC Countries labo abathi ukhetho belukhululekile kodwa kulokuthile okumele kulungisiswe. Ibandla elibusayo eleBotswana Democratic Party, iBDP, yilo elinqobe kukhetho liphume lezihlalo zedale lephalamende ezingamashumi amathathu lasishiyagalombili, i-38, kukanti amabandla aphikisayo wona ethethe izihlalo ezilitshumi lasishiyagalolunye, i-19 eziseleyo. Omunye oyisizalwane seBotswana ovote ngolwesithathu, uSindiso Sibanda, uthi uyajabula ngempumela yokhetho.
Yikho esikucelileyo, yikho esikuvoteleyo, yikho esikutholileyo. UPresident Masisi ngumuntu othanda abantu, ngumuntu olesineke, njalo ngumuntu okhanya ele focus, owazi akufunela ilizwe leBotswana. So sijabulela impumela ezaba khona kweminyaka engu-5 le esesihlalweni sakhe.
Ngokubunjwa kwakhulumende omutsha eBotswana, yena okhangelelwe ukuthatha intambo evikini ezayo, akwaziwa ukuthi ilizwe leli lizathola ithuba lokuqoqa umbuthano wokutshengisela lisekela ukwesulwa kwezijeziso zomnotho kweleZimbabwe. NgingoMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngiseHebron kweleBotswana.
Ukusenjalo, abanye basekela umkhankaso wokuzama ukuthi kwesulwe izijeziso zenotho kodwa abanye bathi ukutshengisela emgwaqweni emazweni akumanyano weSADC akusoze kulungise inhlupho ezibhekane leZimbabwe. UGibbs Dube weStudio 7 usethulela lolu daba.
Omunye wabasekela umkhankaso lo umnumzana Malaki Nkomo okubandla le ZANU-PF owake wamela indawo ye-Insiza South edala lephalamende.
Ake sifuna ukuthi lathi sisenze kule abantu abamnyama, hhayi lokho esikwenziwayo ngamanye amazwe anjeabo-Britain nabo-America. Ngathi kunzima ukuthi siqhubeke siya phambili ngoba beyibo abasipha ubunzima obukhona. Ayisho ukuthi sesiyekile ukubuthi hhayi.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Hapikiso Mohoro Sinare ohlala esabelweni seMathebeleni South.
Le nto ayisalimazi bona bodwa, silimaza isizwe nabantu abasekhaya. Okwamanje sikhulume babe kanye zizidezo kushuthi abantu bekhaya bona bephiliswa yini. Abantu babe nokho bekhala bethi hhayi izidezo zingasula, awusadeziswa bona abantu bezana, sowudeziswa wonke umuntu osilaphana ekhaya.
Umnumzana Mthokozi Sinyoni odabuka eZimbabwe ohlala kule Botswana uthi kahambelani lokukhulunywa nguNare.
Izithetho zenotho azingakhutshwa ngoba umnaka uyasibulala.
Umbono wakhe lo usekelwa ngumnumzana Gibson Mlawuzi.
Asezesula zizayisula bangaze balungise kuze izinto ezifunakalayo, bazazi bona ukuthi kufunakalani. Lokho kuzama ukuqasha nje kuphela ngomukuvika ngomunye.
Kodwa umnumzana Hloniphani Moyo ohlala eNtebe eKwanda South kavumelani laye.
Sokwanele ukuthi zisuswe lezi zijeziso ngoba kahle kahle sokungabe kuthiwa mhlawumbe zenzela abantu bezani, but at the end of the day uma usubheka usubona ukuthi into elekayisathinti muntu wezani kuphela kodwa sithinti uZulu weZimbabwe jikelele.
Ilizwe leMelika lithi asikafiki isikhathi sokuthi kwesulwe izijeziso lezi. Umnumzana Matthew Harrington, umsekeli kanobhala ohlangothi lukahulumende olubona ngokudlelana lamanye amazwe kuzwekazi le-Afrika, uthi ilizwe leZimbabwe kumele lilandele okufunwa ngele Melika nxa lifuna ukuthi zesulwe izijeziso zenotho.
There's a second category of targeted sanctions, financial sanctions, focused on individuals that have been determined over the years to have played a negative role in the undermining of democratic institutions and processes.
Kulalokho kubizwa ngokuthi izidera okungakasebenzi, okunye njalo izijeziso ezafakelwa abantu abancindezela uZulu. Singafisa sibili ukuthi sibe lobudlelwano obungcono lelizwe leZimbabwe. Siyananzelela ukuthi kukhona okunye osokuguqukile kweleZimbabwe. Kodwa kuningi okumele kwenzakale nxa befuna sidlelane labo ngendlela ephezulu.
We would welcome a better relationship with Zimbabwe.
Ngesikhathi kubusa umuyi u-Ian Douglas Smith, uhulumende wayelungisa impahla etshiyeneyo ukwenzela ukuvimba izijeziso zenotho ezazilakho ukubhidliza umnotho welizwe leRhodesia. Unkomo uthi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aqakathekise ezokulima ukwenzela ukuvimba umonakalo ongenziwa izijeziso zenotho.
Okufanele ukuthi effort yethu yonke, imali yethu yonke singabe siyithola ingaba yileyana enza ukuthi abantu baphile, ngoba silama-irrigation ukuthi abantu bangafi ngendlala. Sibe sesikhangela futhi ukuthi silama-minerals ethu esingabona ukuthi khona lawo asetshenzwa ngendlela enhle.
Kubikwa ukuthi kulabanye abantu abafakelwa izijeziso lezi abasebenzisa amakampani abanye abantu ukwenzela ukuthi bathenge kumbe bathengise impahla abayifunayo kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 seWashington DC, ngingoGibbs Dube.
Ngokwesenjalo, umanyano we-European Union namhla unikezele eZimbabwe izigidi ezingamashumi ayisithupha zamadola i-$60 million eyokuthuthukisa inhlelo zempilakahle lokunye. Ekhuluma enkundleni ye-National Sports Stadium eHarare namhla, uMongameli Emmerson Mnangagwa utshayele umanyano lo ihlombe ngokuthi usevumele ilizwe ukuthi lithole uncedo ku-European Development Fund. Njalo uthe lokhu ngeyinye indlela yokuqalisa ukususa izijeziso, kodwa akulicacanga ukuthi lokhu kungabe kusitsho leli inyathelo. Ibandla elibusayo leZANU-PF lisola umanyano lo kanye lelizwe leMelika ngokwethesa inkokheli yalo izijeziso elithi zibangela ukubhidlika komnotho welizwe. Ngakwelinye icele leMelika lilokhu liveza elithi bufakazi obokuthi eliZimbabwe yilo elizokhela amalahle ekhanda kwezomnotho welizwe, hatshi izijeziso. Ukuhlaziya lezi izehlakalo, sixoxa nomfundisi Angliston Svanda olwela ilungelo loluntu.
Indalo leMelika kalizange lime ukuncedisa entweni zempilakahle, entweni zemfundo, entweni zokuqeda ubuyanga. Bebelokhu befaka izimali ezithe xaxa ukuncedisa i-system. Kodwa-ke akulalizwe eseleke lathuthuka ladivelopha laba yiseloko lasiwe ama-third world countries ngenxa yokuphiwa uncedo ama-donation. Siyabonga ama-donation amahle, kodwa ukuthi kuqedwe i-corruption, ukudlwakudlwa okugwelegwele, bese kuphinda kususeke lezi yezo zomnotho ezamabhizinisi zithuthuke kahle zingelamgoqo, yikho okuzaceda uhlupho lweZimbabwe.
Ilizwe leMelika lithi lona inkampani yeMelika yiyo okwakufanele iqhube uhlelo lokwakha, iwine ithenda, kodwa laphiwa inkampani yeSakunda njalo alusaqhutshwanga kuhle lolo hlelo.
Lapho ngibona ngani yikucatshelana ngomunye kwamahlela amabili. Uveza sobala ukuthi iMelika layo iyabe ifuna ukudonsela ingubo lapho elele khona ngakuhlangothi layo. Uhulumende weZimbabwe nohulumende weMelika bonke abala kuthembeka kulolu daba. So kusitshengisa sobala ukuthi thina abantu bakhaza sigcina sihluphela ngendlovu ezimbili ezilwayo zibanga ukukontrola ukwenza imisebenzi namathuba okwenza ezamabhizinisi. Uhulumende weZimbabwe ukuthi kuphiwe inkampani yeSekunda kulento ezinenge ezithiwa kazishandelwanga, sikubona kuyinto eyirongo esiyisolayo. Kanti njalo futhi ikhukampani yeMelika layo kayinalungeli iMelika layo ukuthi izosibuza ukuthi wayelina njengeZimbabwe linike lowo ithenda lancutsha lowo yikungenela kuma-internal affairs lama-decision making elizwe leZimbabwe. Thina abantu makhaza sigcina sigijinyiswa, abanye besithi sizomatsha ngapha sithi ama-sanctions kaphume ukwenzela ukuthi izikhwama zabo zibe ngcono, abanye labo ngapha beMelika labo besigijimisa ngapha ukwenzela ukuthi labo sisebenzele bona. Thina abantu bamakhaza asilali lezinto ezinjalo, kodwa sigcina sesihlupheka sihlukuluzana ngabantu ababanga ama-business opportunities nabantu ababanga ukuthi ngabe bayabuya abanye bathathe izinto zomnotho zethu lezi ezimbiwayo lento njalo. Sifunayo ukuthi sihambe ezibhedlela silatshe, sithole isinkwa esichiphileyo, sithole amafutha asala achiphileyo, siphile nje impilo esimpu, yikho thina esikufunayo.
Lo umfundisi Angliston Svanda olela ilungelo loluntu, sixoxela eseGweru. Namhlanje kuhlelo Woza Friday, umsakazi weStudio 7 uEzra Chisa Svanda uxoxa lejaha elisakhulayo uBright Moyo, wazakala ngokuthi nguBrian njalo ucula umdumo wedancehall esedolobheni leGwanda.
Balutshwane abaculi abadabuka emajawundini abadumileyo kwezomculo, umfana kamoya osetsha isicathulo kwezokala ngomdumo wakulezi nsuku owedensol.
Ibizo lami emsebenzi estaging ngoBry, spelling BRY. Lama album awu 6 esengawahlabelayo. Elokuqala kuthiwa ngophule umoya wami, elesibili kuthiwa ngo The Way, elesithathu kuthiwa ngohamba lami, elesine kuthiwa ngusofa silahlane, elinye kuthiwa wakwenza njani, elinye kuthiwa izinto ziyenzeka. Ngisakhangelele njalo futhi ukuthi ngikhiphe elinye, but leli seliyenziwe nje sinayelabe ngokuthiwa with Tears of the Sun.
Yeah, one chain is a shadow now. Yeah,
ucula ekunale majondeni uBry lapho kulenkaba yakhe khona, njalo uqale esemncane uthanda ezokucula.
Mina ngazalelwa eMabuze Hospitali, ngafunda iprimary yamejawunda primary school eGwanda, isecondary ngayifundela eGwanda government. Ndeni ezomculo ngaqalisa ngo-2009 sisesikolo siyenza okwamakhwaya khwaya nje. Ndeni recording yami ngaqalisa ngo-2013 ngomnyundoda owayekhona bafuthe eGwanda njalo okwakuthiwa ngu-NSTP.
Sibonge ke uBry yena ebesitshela ngomculo wakhe. Silugqiba lapha ke uhlelo lwethu lwanamhlanje. Iyalandela i-Live Talk lapha isixoxa khona ngalo mkhankaso wokufola kwenziwe lamhla elizweni ngusolwa izijeziso zenotho ezethiswa elizwe olivalelisayo. Ngusithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.